Kunengo sekuthenjiswa ngabamabandla ezombusazwe ukuthuthukisa ingatsha ezinjengezi zempila kahle nxa engangena embusweni ngemva kokhetho. Kodwa ziyakhala izalwane zeZimbabwe ikakhulu ezemzini ehlala abanengi kanye lemaphandleni zithi kazisanelisi ukuthola usizo oludingakalayo ezibhedlela lalapho zifisa ngoba zingalayo imali yenhlawulo. Ikanti iningi labantu libika ukuba selizikhethela ukuya kubosiyazi kanye la kumabandla okholo alamaprofita abikwa ethandazela abantu basile. Imbangela kuyizizathu ezithile ezigoqela ukusilela kwezinto ezifana lemithi, lemitshina yokusebenzisa yakulezinsuku, lalapho zenelise ukuhlawula leyo mali ukuba zelatshwe. Umnumzana Themba Sibanda uyisakhamuzi seMpare esileminyaka engamachumi amathathu yokuzalwa. USibanda utholakale elomkhuhlane wetshukela ebesikusibanga esibi kakhulu. Ikanti ke lemithi yakhona akayanelisi ngoba engelayo imali yokuyithenga nyanga zonke ngoba engasebenzi ephila ngokuthengisa emikambo njalo elemulo okumele ayiselele kutsho uSibanda. Uthi yena uze wathola uncedo lwemali yokuthi ayehlawula isibhedlela luvelela kubazalwane akhonza labo ukuba anelise ukuya eklinika ngemva kokuba ehlulekile ukwenze njalo okwesikhathi eside lanxa ubengohlezi engogula kokuphela. USibanda uthi yena ufisa inkokheli ezilothando lokuthuthukisa impila kahle kaZulu zibe yizo ezingena kuzikhundla zobukhokheli.
I-leadership esilayo ngabantu abangakunanzeleli ukuqakatheka kwezempila kahle. Ngakho thina silomlando wokubakhumbuza, sibakhumbuza njalo lokuthi lapha bakhona ukuze babe khona bavotelwe abantu bakhona yithi.
Uthi ubuhlungu ngalesi sehlakalo ethi ngoba watshelwa ukuba akukho okungenziwa ngabesibhedlela ukumsiza ngaphandle kokuba ahlawule imali edingakalayo ukuze elatshwe. Labo hlangothi lukahulumende olubona ngenhlalakahle kaZulu olwe-social welfare abayibona balomsebenzi wokuphathisa uZulu oswelayo lakubo kuyiso leso ngoba bamtshela ukuba kabalayo imali yokumnceda kutsho uSibanda. Umnumzana Caleb Chingono oyisakhamuzi seKhathanga eNorton laye uxwayisa abafuna ukungena ezikhundleni zobukhokheli ukuba babe ngabantu abazinikele ukusebenzela uZulu. UChingono uthi umumo wezibhedlela kawumuhle elizweni ngakho ke udinga inkokheli eziqotho njalo ezizinikele ukuguqula lumumo.
So lokho kutshengisela ukuthi uhulumende esilayo ulobuhwaba umelele ukuthi akhangizwe imali evela phesheya ukuthi ayihambise entweni eziqakathekile ezinjengezibhedlela. Ikanti imali ehlawulwa nguZulu kuma kunhlawulo zama-income tax uzithatha ziphosele esikhwameni sakhe.
Uthi iningi njengaye seliphephela ezibhedlela zamabandla okholo okufana le-Howard kanye le-Karanda Mission eMashonaland Central ngoba ziyizo ezinganeno ngoba zitholisa uZulu usizo oludingakalayo. Abamabandla ezombusazwe sebesungule imikhankaso yokudinga usekelo ukuba banqobe kukhetho oluzayo. Wonke amabandla la athembisa ukuletha inguquko elizweni ikakhulu kwezempilakahle. Umongameli Robert Mugabe ongumkhokheli weZANU-PF uthembise inguquko kwezempilakahle nxa uZulu engamvotela. Emazwini akhe awethule emkhosini wokuphawula umhlahlandlela wenhlelo zebandla lakhe i-manifesto owenzelwe eZimbabwe Grounds ngeviki edluleyo, uMugabe ukubeke sobala ukuba kumele zithuthukiswe ezempilakahle kaZulu yilo hulumende oza kungena embusweni.
You take preemptive action, establish hospitals, clinics, establish also programs of government of a preventive nature health-wise, so people know what to do and what not to do in order to remain healthy and not to get diseases.
La mazwi aza ngesikhathi uZulu ekhala ngenkokheli zebandla lakhe ezibekwa umlando kuba yizo esezibhidlize ukusebenza kuhle kwengatsha ezijiyeneyo zikahulumende okubalisa olwempila kahle phakathi kweminyaka engamachumi amathathu lantathu zisembusweni. Ngasikhathi sinye elinye lamacele MDC ekhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lenze isithembiso sinye sokusebenzela uZulu ngokuletha intuthuko kwezempila kahle. Umkhokheli waleli cele yena utshele uZulu obebuthene eRudaka Stadium emkhosini wokuphawula umhlahlandlela wenhlelo zebandla lakhe ukuba uZulu angakhetha ukuba babuse baza kwenza zibe khona indlela zokuba babulawa yimikhuhlane engathelelanwayo okufana lowemvukuzane belatshwe kungela mbadalo.
Tinofanira kuimprova pane zvatakaita kuti vana mai vari kusukuluka ngavanorapwa mahara nokuti vari kukomita yenational duty. Vana mai vane zvirwere zvana kenza endai munorapwa mahara nokuti chirwere chauya chakupedza vanhu.
Akwaziwa ukuba kuyozalwa Nkomoni ngemva kokhetho kutsho ingcwethi kwezombusazwe ezikubeke sobala ukuba abezombusazwe bahlezi besenza izithembiso ezingafezwayo. Abamabandla ezombusazwe aphakathi kwemikhankaso yawo esenza zonke izithembiso kuZulu okubalisa ukuletha inguquko kwezempilakahle. Abezempilakahle bahlezi bekhala ngokusilela kwempahla yokusebenzisa ezibhedlela okufana lemithi kanye lemitshina yakulezi nsuku. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.